Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Ngali buka njani izulandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 15 Nhlangula 2021 u Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 kudala imibuzo yokuthi kungaba kulokungezwani phakathi kwababili laba na.
Makuza ukuthi omunye athi hayi kusekuseni, omunye athi hayi kuntambama, kutsho ukuthi vele kuyabe kule ngxabangxoza lobucangu obuthize ekwenzeni izinto.
Ilizwe lingena kulanga lesibili nokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela i-COVID-19. Amapholisa esithi azabopha yinqe abazafunyanwa besephula iziqondiso ze-lockdown kungakhathalekile lokuthi ngabebandla liphi njalo ngobani.
Yebo, siyazibona izinqumo ezibekiweyo, kodwa nje vele besingahlalanga besilabantu vele ade bebhodabhoda esithi ngabama-market bailiffs ngesilungu, ade bebhodabhoda befundisa abantu emkambo ngokuthi bangazi banjani ukuze behlise umenta womkhuhlane.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwabanjwa igciwane le-coronavirus abedlula ikhulu 118. Kuhlelo lapho isikhangela kwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Sixoxa nebandla le-MDC Alliance sihlaziya ukubhaliselwa amabizo okuvota, i-voters registration.
Udubo lukhona kakhulu, lukhona ku-transport, lukhona emtshineni wezeki, lukhona ebantwini abangakwaziyo ukuthi amahofisi angathi.
Zonke lezi ndaba lezinye zozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 sokudale imibuzo yokuthi kungabe kulokungezwani na phakathi kwababili laba. Ngolwesihlanu uMnangagwa wathi abakumsebenzi wokuzithokozisa lokuthokozisa uZulu sebevunyelwe ukwenza imicimbi yabo nxa bengabuthanisa abantu abangedluli amachumi amathathu. Kodwa ngelanga elilandelayo umsekeli wakhe uChiwenga onguye njalo umphathintambo wezempilakahle wavuka esithi akusela mibuthano ezavunyelwa. Kwamanye amazwe umongameli nguye owethulela isizwe imbiko ephathelane lokuvalwa kwelizwe. Sixoxe nengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zindimkandla othi kukhona ukuchaya amanzi la.
Nxa abantu besebenza ndawonye ezikhundleni ezinjengalezi ezokukhokhela ilizwe, okukhangelelweyo ngubani lobani ukuthi bakhulume lutho lunye, bahlabele ngoma yinye, bagide nyawo lunye. Makuza ukuthi omunye athi hayi kusekuseni, omunye athi hayi kuntambama, kutsho ukuthi vele kuyabe kule ngxabangxoza lobucangu obuthize ekwenzeni izinto. Abatshelani okuyikho nami nginje ngomunye wamuzwayo umongameli esithi laba bokuzithokozisa sebengaqalisa imicimbi yabo kodwa bayingedlulisa abantu abangamashumi amahlanu. Dukuduku na umsekeli wakhe usesithi hayi uhlwa kuqamba ke ngebizwa musical shows are banned. Lokho ke kwenza thina abanye esikhangeleyo sizibonele ukuthi lapha hayi akula kuzwanana, akula kukhulumisana okuqondileyo. Omunye uzama mhlawumbe ngelihlo mina elami elithi omunye ufunde abe yiliqhude elikhulu kulo muntu. omunye angithi umongameli nxa esekhulumile undoda lomunye bekungamelanga aqambe yona ama-musical shows lawo bekungangcono abalise bonke achiye lokhuyana ahloniphe ilizwi lalo ongaphezu kwakhe kodwa nxa esevele lwana la mathe engakapheli emntonyeni engakomi usesithi khona lokungenziwa kulobu gcango obumangalisayo akuzwanana la kukhona sibili okukhulu ngoba nanku imfumba le endaweni efihlwe isiphumele egcekeni
sike sabona phambilini esinye isiphathamandla sebandla lezanu PF kupolitbureau esaxotshwayo kuthiwa ngoba sasesithi sisekela umsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga kodwa udaba lakhona alusakhanyanga ukuthi lwaphela njani
kutsho ukuthi singathi vele amadoda lawona sebili ngesintu athuluzelene induku emqubeni omunye lomunye ngabona wenza imfumba yakhe insoro yakhe athi angathola ithuba laye azame ukuthi abonakale ukuthi umakhonya ngubani iqiniso yikuthi ungayicubungula kuhle indaba le ngeyinye yezinto wabona oloko kuqhutshekwa usiya phambili kugwenxwana lanxa bangazi bakhuluma emphakathini bahambe bonke bathi hhayi akukho ukuxabana kukho kwehlukana kukho kudabukana kodwa phela umlomo wacaba umfula ugcwele
kodwa umnumzana Chiwenga nxa umkhangele ubona ungani ngumuntu ongadinga isikhundla engaphumelela njani ekhanya engelasekelo kuzanu PF ikakhulu nxa sikhangela ingatsha zayo
angiboni mina umsekeli kamongameli kuyazihluba kakhulu ngosekelo kumbe kwaloku esivame ukuthi sithi ngama-structures singalibali ukuthi indoda le ilibutho elisosha kutho ukuthi lakhona ngale njengoba nje bangena ngayo unovember 2017 bengena ngesibhamu kwabonakala izimota zempi lezibhamu lezigwagwagwa kugcwele indawo yonke engxenye ukuthembile khona loku ukuthi angakwenza lakuyenalo njengoba bakwenza kulwana owahambayo
umnumzana Thandeko Sintimkandla yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo izwe lingene kulanga lesibili namuhla ngemva kokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela igciwane le-coronavirus amapholisa ixwayisa abantu ukuthi labo abazafunyanwa besephula iziqondiso lezi bazabotshwa kungakhathalekile ukuthi ngobani athi njalo abathengisa utshwala ama-bottle store kumele basebenze phakathi kwesikhathi abasibekelweyo kusukela ngo-10 o'clock ekuseni besiyatshayisa ngo-4 ntambama amapolisa athi abazatholakala bevulile kumbe indlamanzi ezizatholakala zinathela ezimoteni zizabotshwa kunsuku ezedluleyo amalunga ebandla lezanu PF abesenza imibuthano elabantu abaningi ukwedlula inani elivunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19 kodwa kungazabotshwa muntu amapolisa athi azabopha kungela bandlululo uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabazisebenzayo ebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni
okumqoka ukuthi thina sizaqhubeka siyaphambili sihlomisa abantu ukuthi bazivikele emkhuhlaneni emalangeni ambala edlulile sike sabhodaboda khonapho kobulawayo silabaphathi bedolobho lakobulawayo sikhangela ukuthi abantu emkambo bayalandela na izinqumo zokuthi bazivikele emkhuhlaneni sinanzelela ukuthi abantu abaningi bebelandela sibili bayageza izandla ngemithi nalesi ngama-sanitizer bayagqoka ama-maski bayatshelana izikhala lapho abasebenzela khona okutshengisela ukuthi-ke abantu bazimisele ukuthi beqhubeke bevikela umkhuhlanelo siyazi ukuthi-ke izinqumo sezikhona thina esikutshoyo ukuthi sikhuthaza abantu ukuthi bephambili bebezivikela bephambili befundisana bephambili bekhangela ukuthi kabaminyani lapho abasebenzela khona yikho umqoka oqathe kakhulu yebo siyazibona izinqumo ezibekiweyo kodwa nje vele besingahlalanga besilabantu vele ade bebhodaboda esithi ngabama-market bailiffs ngesilungu ade bebhodaboda befundisa abantu emkambo ngokuthi bangazi kanjani ukuze behlise umenzi yabo umkhuhlane lowo endaweni abasebenzela kuzo.
Kukhona yini elingakukhuthaza mhlawumbe amalunga enhlanganiso yenu kanye lozulu nje jikelele?
Esikukhuthaza abantu kakhulu ukuthi baqhubekele phambili belandela izinqumo zenezwe ezabekwa yi-World Health Organization ukuthi benqabele umkhuhlane. Yikho esikukhuthazayo ukuthi bageze izandla xa bengena abayasebenzela khona, begeze amakhasimende abo nxa ezothenga, bekhangele ama-temperature abengena emkambo lawathengisela khona, ngokunjalo bavulane izikhala abasebenzela khona, esithi yi-physical or social distancing. Silabantu njengoba nijilo vele ababhodayo bazaqhubeka bebhoda befundisa abantu, bekhuthaza abantu. Siyahlela futhi le nhlelo ezingena emsakazweni, sixoxa labantu, sibakhuthaza phose malanga wonke ukuthi balandele izinqumo lezi ukuze siphephe. Kodwa nje kusidida kathesi ukuthi uhulumende ukhiphe umbiko lo ngaphansi kogatsha lwezempilakahle. Kodwa-ke umongameli yena bethe-ke abantu beqala ukuthi basebenze kakhulu abazisebenza laba abezezemidlalo abathi amakatali.
Umnumzana Michael Mdlalandiweni ngwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association bubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kwabanjwa igciwane le-coronavirus abantu abedlula ikhulu 118. Ababhubhileyo ababili ngabeManicaland, loyedwa owemashonaland central. Iningi labatholakale bele gciwane ngabesigaba semashonaland central abangamachumi phose amane 38, kulandela abeHarare abalichumi lasithoba minwembili 18.
Yebo yebo yebo, mthokazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla sixoxa ngokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Siluka ndaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-Newshawk libika ukuba indodana kamunye owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Sydney Malunga, umnumzana Sipho Sami Malunga, uthi uzabhikisa isinqumo sokumthathela ipulazi okwenziwe nguhulumende. UMalunga uthi wazithengela ipulazi leli labanye bakhe ababili, kodwa izolo watshelwa ukuthi ipulazi lakhe selithethwe nguhulumende. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-Zim Live libika ukuba umongameli wakwele Zambia umnumzana Kenneth Kaunda oseleminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97 ugijinyiselwe esibhedlela izolo esegula kakhulu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibona abantu bakitilinjani ngezindawo. Abantu basabeka ithemba kuZanu PF. IZanu PF ezehlulekela noba yini esibeka into yonke iZanu PF. IZanu PF siyekile ukwehluleka. Yikho ubona manje izikolo ziyadura, izikolo kaziqondakali ukuthi zibhadalwa njani. Kuza hayi IZanu PF bantu bakithi iyehlulekile. Abantu into yonke sebezezela manje ilizwe kalisela government. Kodwa into ezwisa ubuhlungu bakuthi imali befaka engine zabo. Indawo yonke abantu sebezinzile manje. Ilizwe la alisela government le. Alila government. Angeke uthi kubona umnyanga bolo government. Abantu hayi iZanu PF ngeqiniso iyehlulekile. Iyehlulekile iZanu PF. And akula nto ezafaya yenza. Akusho bantu abangavusika izwi le. Kanti ubusela bazo ukuthiya lobani. Ukutshontsha bazo ukuthiya lobani. Ukubulala abantu bazo ukuthiya lobani. Kube nga izenzo zeZanu PF lezi ezimbi. Kube nga ukuvusa ilizwe. Ilizwe kube selavuka le. IZanu PF bakhohlakele kumanzi buka amapolisa ilizwe livaliwe kodwa bathona bekuthi abantu besiyafaka abantu ejele beqeda bebhadalisa abantu amafayini. Ikuthini kona lokhu fayi vele bethola bekuthi abantu beqeda bebabhadalisa ifayini. Abantu bayenzeni? Abantu abangenakucala, abantu abangonanga lutho, kuthiwa ye uyephule iy'qondiso ze-lockdown. Ilizwe langeke lilungele kuya ilizwe iZanu PF ngendlela esilifusa ngakhona. Hhayi, ilizwe leliyaphela leli.
Salibona, salibona nonto. You say 7 linjani siyabonga usincedisa ukusakaza hayi siyayizwa MTCT siyayizwa into eyi-1 lezano bantu into eyi-1 lezano siyabonga ukuzwa MTCT uhlumele egcekeni sase-8 yebo into eyi-1 please cela abantu bevukele i-MTC Alliance le-MTC lelokhu lemphakathi yiwo amaqembu fanele avotelwe siyabonga ngozwile umlayelo kaNdoda lwade ekhuluma izolo ethi iphathi engasiza i-MTC Alliance ibambene le mphakathi maphathi angasikhiphela izandla sikhathele ngezandla sikhathele ngezandla lawo malaba labo abangafuni ukwehlela ezihlalweni siyabonga ngokuhlala nisempumalanga upetros ngokuzalwa niselupala
salibonani basakazi labalaleli hayi mina bengithi lami mphawule amabili amathathu ngukhethwe bebe ngikhuluma ngisehaboroni botswana bengithi nje uhulumeni wezimbabwe omnangagwa labantu bonke ayincedisana labo ngombhuqazwe into okumele beyazi ukuthi umuntu kalobi ngabo 1983 ngabo 1984 ngezikhathi ngeminyaka labantu kwakungela journalist elalivunyelwe ukuhamba kwakule curfew kwakungela media nje kumbe anyone owayevunyelwe ukuthi engathatha amafoto enzeni ngesikhathi bebulala abantu kodwa lathi thina sasingakazalwa siyabona amavideo siyabona izinto ababezenza abantu into okumele beyazi beyinanzelele umuntu kalobi cho ukuthatha ilitshe ukutshontsha ilitshe leliyana ayisikho okungabolisa icala ayisikho futhi okungachitha ubufakazi likhona ilitshe loba lingekho imbali bavela abantu abethu bazobayazi abasoze bekwanisa ukuchitha yonke into ngoba kulo Jehova ongaphezu kwakho konke bengaze bezame you can kill the people but you can't silence them lokho vele loba bengaze bekuzame njani kutshengisela nje ukuthi bavele abazimiselanga ukuphila labantu kutshengisela nje ukuthi abazisoli kutshengisela ukuswela inhloni labantu bengabanye abantu nga uhulumeni weZimbabwe yisisikhathi asithathayo leli thuba ukuthi ehlanganise abantu lungise ilizwe impilo iqhubeke siye phambili kodwa baqhubeka bebhidliza betshontsha bebulala kodwa hayi umdali ngowabantu bonke elabi thuba lizafika
ngiyalibinyana nalo nke kuzulu eZimbabwe igama lami nguhlalani mlotshwa yikho ke ngikhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba nasi bese sikhanyela ngendlela ilizwe lakithi elise ngakhona yikho ke ngikhuthaza uZulu ukuba nasi bese sivotela iphathi esiyifunayo ukuze sibe sesithuthukisa ilizwe lakithi leZimbabwe khathesi abantu bayadubeka emazweni abantu bayafa emazweni atshiyeneyo ngesigaba sokuthi uma kungazakala ukubana ungumZimbabwe awuphathwa ngendlela ngesizathu sokubana kuya ilizwe lakithi liphansi yikho ke kubangelwa yikuthi thina abantu sisuka sibe sesisiba lokurobheka ngezikhathi zamavoti yikho ke bengicela ukubana Zulu weZimbabwe libe selivotela iphathi elifunayo ukuze lithuthukise isizwe sakithi igama lami nguhlalani mlotshwa ngisebenza eBotswana eFrancistown ngiyabonga yithi ke ukukhulumisa labo sisi isithandekile yithi uNkulunkulu abe nani aligcine emkhuhlaneni wekorona ngiyabonga
zihlobo zihlobo impilo injani makhumba manomhlaba elisiza liyaphila ngapha ngikwazi umsakazo liyawulalela edaluka lapho thine thandaza nshuma usivalo bangani 1 and 2 daluka khonapha Kenmo kansi wami khona siyabonga ukusithanda okungaka kungathi ngalili ngihlala lilalela lami ngiyalithanda lonke moveni ngwenya edaluka
basakazi linjani mina ngisizalwane saseZimbabwe ngithanda ukuzwa indaba zeStudio 7 everyday ukuthi lingangithumela ngiseSouth Africa ukubana sizwe indaba zeZimbabwe ukuthi zisakwaza kanjani kuminjani elizweni lethu njengoba isimo somnotho senzima kangaka
sanibonani sanibonani kuStudio 7 siyabonga ntungamiri no kids tube standigile mhlanga siyabonga kakhulu namhlanje nje ngidanga ngibingelele ikhehla lami lengizalayo uthobela umbizi ugqibele uWilson ngibingelele nesalukazi sengizalayo uMandebele nabafowethu bonke from kuLivion ubaba kaKero kuze kuyogcina kuCleopas nabafowethu bonke from kuMos kuze kuyogcina kumagama hayi ngikubafowethu asiphileni angike ngiqambe nonke ngamagama njengoba ngiqala ezinhlokweni ngisiyagcina ekugcineni.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 la-ke ngamazwi angelani le-Studio 7 kwezemelika. Umongameli Joe Biden owake wathi umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ngumbulali usethule imbiko etshengisa ukuthi engaba eseguqule ingqondo. UBiden ubuzwe eseSwitzerland emhlanganweni we-G7 lapho azadibana khona lo Putin wagagasa. Kodwa ezinye ingcwethi zithi uBiden engaba esefuna ukuncenga ubungane lo Putin njengendlela yokuthuthukisa isimo seleMelika ebese singanxele kulandela umbuso kaMnumzana Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Dan Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ubudlelwano beleMelika lamanye amazwe phansi kombuso kamongameli Joe Biden.
Umongameli Joe Biden washo vele even ngesikhathi ekhankasa ekhampenela ukuba ngupresident ukubana yena inhloso yakhe kuzoba ukuthi abisele iAmerica back ekubeni libe lilizwe elihloniphekayo kwamanye amazwe njalo eli-engajayo amanye amazwe libisele i-leadership status yalo ebeyiyona i-America eyaziwayo from kudala ukubana iyona ebi-leader entweni eziningi kwamanye amazwe ndamanye amazwe wona alandele. So uBiden I think uyaqhubeka nesithembiso sakhe sokubana uzobisela ilizwe le-America ekubeni libe yi-leader kwamazwe wonke. Now obviously former president weIsrael siyazi ukubana yena akajabulanga ngokuwina kwaBiden ngoba yena ubezisona lo Trump kakhulu njalo futhi bebepusha ama-policies afanayo awukucindezela. So akumangalisi ukubana chothoza uBiden ekuphumeni kwakhe njengoba esedliwe okutshengisayo ukuthi izinto sezitshintsha emazweni wonke i-democracy isiqala ukuphenduka ngoba into yenzakale Israel inkulu kakhulu ekuthini ibandla eselithatha over khona manje i-coalition e-include even iqembu lama-Arab iparty esingathi iparty eyama-Arab layo isiyi-part of umbuso okhona manje Israel okujabulisa kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi sokulokusebenzisana kuzoba lokusebenzisana okuhle phakathi kwabo laba bantu okungancindezeli abantu besi-Arab labavela e-Palestine.
Siyabona ukubana umongameli Biden usevisele elizwe leMelika kuzivumelwano ezinye zasezicitshiwe ngowaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump. Kungakutshengisani lokho?
Izivumelwano ezazikhona ezazishiwe ngumongameli uBarack Obama sabona uTrump ezibhidlisa lezo zivumelwano ezifana lesivumelwano se-climate change, i-Paris climate law change agreement sokusiba le esivumelwano futhi le Iran esokuthi esekuzama ukuthi sistophe i-Iran ukubana iqhubeke ilokhe isiya phambili ngama-nuclear weapons. So sabona uTrump ezibhidliza zonke lezo zivumelwano okwakubeka kusenza kucreate ingozi enkulu kakhulu umhlaba wonke jikelele ngoba ukuyekela amazwe afana labo-Iran eqhubekela phambili ngama-nuclear kusho ukuthi azobe threaten amanye amazwe khona ngale Middle East njalo futhi climate change sabona ukuthi into ebalulekileyo kakhulu ngoba siyazi ukuthi climate change iya affect global warming. Siyabona kumoshakala into eziningi sokuthiwa lama wildfires lama hurricane angapheliyo konke lokhu ama scientists asitshela ukuthi kukhozwa yiyo i-climate change.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni sesigabeni seVirginia.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Namuhla kuhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa lonobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDC Alliance kobulawayo uNkosazana Tshepiso Mpofu ekhuluma kabanzi ngengxaki abazitholayo kugatsha lwezokhetho olwezek nxa abantu befuna ukubhalisela ukuvota ivoter registration.
Phansi ebantwini ku ground ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi baye register sibe le data yokuthi abantu bonke abanga register ngakobulawe bangaki ukwenzela ukuthi sibe lethuba lokuthi sikhulumisane labo abezik ukwenzela ukuthi bebuye ezigabeni khona ngale lapho kuhlala khona abantu bethwale imichina yabo abantu beyanelise ukuthi be register bona bakhala ngokuthi abalafiwe bakhala ngokuthi imichina yabo ifile njenga kathes bathi imchina ifile imchina yezikhi ngafa njani khona kulomsebenzi wokuthi be register abantu kulilungelo labantu lokuthi be register njengebandla sikukhangele konke lokho ukuthi sibonisane ukuthi singayenza cebo bani ukuze abantu baye register
manje njengebandla kukhona yini elikwenzayo ngalolu daba
udaba lezikhi libuhlungu kakhulu ukuhlukumeza abantu abawazi umsebenzi abawenzayo why ngisitsho njalo ukuthi abawazi umsebenzi abawenzayo umuntu wonke ulelungelo lokuthi a register as a voter but bona bahlukumeza abantu ngokuya faka amahofisi khatshana labantu njalo nxa abantu begada besuka ephumula ugade siye town esuka etown ebesegada futhi sesiya efamona imalini azayisebenzisa kulokuthi athenge labantu abakisinkwa ngelinye idola umsebenzi wezekhi kufuze belande abantu ezigabeni zabo lapha bahlala khona ngoba khathesi sengibona ukuthi ingxenye ukudileya kwezekhi abakwenzayo ukuthi abantu bengarejisti bebebaningi ukufaka amahofisi khatshana njalo lokukhuluma inamba engayisiyo eyarejista ngobulawayo khathesi ubulawayo abantu abarejistileyo there are more than 200 kodwa nxa bezawutshela abamaphephandaba ukuthi abantu abarejistileyo bangu kuphela kodwa abantu ade belokhu behamba khona ngale ezekhi akade behanjiswa ngabantu baningi kakhulu kodwa besicela ukuthi besinikeze inamba eyiyo sibili eyabantu abarejistayo ezekhi ababambeki bathi bona imichina yabo ifile bathi bona basebenzisa imichina yematinot kodwa nxa abantu behamba besifuna ukuyarejista emahofisini awezekhi awakobulawayo bagcina beseyarejista emahofisini awematinot
bona abantu abalila landelayo abalandela ibandla libatshelani ngodaba lolu njalo liyabakhuthaza yini ukuthi bayobhalisela ukuvota njalo basukuma ngobuningi na
abantu bakobulawayo njengokukhuluma kwami ukuthi abalayo mali yokuthi bahambe befika endaweni ethiwa yifamona lapho okulamahofisi khona awezekhi umuntu usuka ephumula agade kumbe luvivi agada etown ebesegedeke sesiya efamona khona thina nxa sihamba ebantwini sibatshela ukuthi sizalungisa udaba lwe-transport sizabathwala sibahambise khona ngayo njalo i-transport esiyidingayo sidinga i-transport yokuthi ikwane abantu abaningi ithwale abantu abaningi wonke umuntu uyakwazi ukuthi uzupho nguye yedwa ovunyelwayo emgwaqweni amanye amakhombi lawa kasavunyelwa emgwaqweni ukuze uyekhulumisana lo zupho ukuthi athwale abantu thina siyibandla le-MDC Alliance uzupho kaso soze wafa wasithwalela abantu ukuthi bayihambe bayirejista so sisazama ukuthi sibe lelinye icebo lokuthi abantu bekwanise ukuthi berejiste ezindaweni zabo lapha abahlala khona izekhi ikwanise ukuthi ithwale imichina ihambise lapho kuhlala khona abantu yikho sibatshela khona ukuthi behlale belindile sizabuya futhi sesizobatshela ukuthi abantu bezekhi bavumile yini ukuthi bebuye le michina yabo bezorejistisa abantu sibathwale sihambe labo baye register ngoba udubo lukhona kakhulu lukhona ku transport lukhona emthineni wezekhi likhona ebantwini abangakwaziyo ukuthi amahofisi angapi so thina njengebandla kufuze sikukhangele konke lokho ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuya register ukuba slow kwezekhi kulenjongo ukuyala kwezekhi ukuhamba ebantwini kulenjongo ukukhuluma inamba engayisiyo yabantu abarejistileyo kule njongo ngiyabonga.
Unkosazana Tsepiso Mpofu unobhala oqoqa inhlelo zebandla le MDC Alliance kobulawayo. Besiqoqa la ukuhlandla lesibili lengxoxo yethu ngamalungiselelo okhetho luka 2023. Singakagqibi uhlelo lolamhlanje ngisikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 kudala imibuzo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.